Sokwamanje kuthula abantu basafika labo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethi ya leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingalithona njani izwi lokandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano weSouth Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano weSouth Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa weSouth Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba ningakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebecabanga ngapha iSouth Korea asikasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusuba ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose ligijima lisiyangalimbe lisiyangali. Kodwa lokuqakathekileyo ukuthi iZimbabwe lekhiso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba ukuthi kade abayapha kade kumele ukuchubunga wananzelela ukuthi hamba usozibhambanisela ukudlelana kodwa ke khonoko singeza kubalekela. Kodwa wakhathesi sinethemba lokuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kusho indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kuhlukumisana kokucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa iminotho kumbe hhayi bazathathelwa njalo umnotho.
Amazwe ayesiwananzeliyo aboSouth Korea neKorea lamanye nje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe yemazwe lakule-Afrika bebuya beZimbabwe. Eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ukubakatha njengeZimbabwe zilizwe elinothe kakhulu kulezi zindiwaphasi ama-minerals. Base bevula amehlo babona ukuthi sikaze sibe lodlelwano lokunqanda eZimbabwe siyaziwa kuthiwa ngabangane kodwa bona bezohuquluza lokho esilakho lokho siyakwazi bana kokwenzakalayo. Bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqongeseya phezulu thina engxenye sibonga unye okuyizwiza okungatsho lutho okuthi lathi sibonga ukuthi leyo liqiniso singeke salibalekela esilibona sukuzonke sisenziwa ngamazwe nalavela khonale ku-Asia lamanye amazwe
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Maurice Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okunengasikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizo isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murumbo wanga ane
okokuti waise kusinete akulandaba, sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayefisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT, ele-MDC Alliance, lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lo mnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho asihlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho asihlangana lakho, kodwa ube yindoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthew Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokrasi, njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe, njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1970, ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo, icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga aleli cele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla saleli cele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo chabango. Lokho vele yikho esayisikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya e-court ngoba lanxa umuntu oza e-court ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lati yithi abanikazi baqala indaba le. Lokho ukuthi thina labo chabango labanye bethu ukuthi sesizenzani akudingi court. Sokuyizinto as a party sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula muntu ongazingenela ekhoda kusadingakali
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele senate lawe parliamente
ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazi sanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ngoba uChabango eqabuka ukuba khona sathi thina yindlibe nemene elisebenza ndawonye nabanye ababebebele akhokuhlulwa ngobunangaka alokho okwenziwayo kulani izifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngokathi 2023
manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho ele ekuceleleni
amalunga wonke akucelele ukuthi basecelele lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti akuthindaba zalutho yikwethisela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu awathi alandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyeni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekile ukuthi sikwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti emakhansilini balandele u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yeZimbabwe nguye owathiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu Dr. Mukhethwa Jagirani.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress, EANC, ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo, iveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mbofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liyathi from now abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakho ukukhetha usukela uqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi ibe ne-outright majority bona baprefer ukuthi iANC ibe ne-coalition lebandla elinjenge-EFF mhlawumbe ne-MK i-DA abanashuwa na ngoba ma i-DA ingangena embusweni kulula ukuthi umkhokhi we-DA abe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba ma ebangayenza i-coalition ne-DA kuzotho ukuthi u-vice president we-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident we-DA abe ngu-vice welizwe thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayizigqibelayo elephalaphala bangamplanela bayenza i-impeachment eParliament agcine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza ukuthi uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona ke sathiwa ngabantu beZimbabwe la bantu abaningi beSouth Africa abansundu baprefer yona i-ANC ukuthi enze i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC luse i-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelana asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingaboycotha ukuthi kuyiwe eParliament ama-member oParliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukhokhela ilizwe kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa i-Constitution South Africa inamba ezabe ikhona eParliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya e-court i-court itho okutshoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngaloluwe balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwa kokuzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama lezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Semanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempilakahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma uthawuhlangane labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda ngikho esakusebenzisayo. So kazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi wami wayenza ngeWestchurch. Bayenza ngeWestchurch. Emphakamisa ngekhukhu ng-oil. Lesawudu. Kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kusikhathi kwale nkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyiboyile. Singaboyile i-cooking oil liyana besithatha lenhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi ngamna chiste for 5 days or 3 days we are watching ngani amasi sikhale njani njalo yena lo mthandazo sebe siwenzile uyasiza ngenxa ukuthi ma umntwana eliziqhatho kuyadinika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kwakhona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthathe phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho oluthile, kumbe umntwana engakhuli kuhle, kumbe neshota o vitamin D, kumbe kulokunye okumphambanisayo, kumbe kuyilabo ingxenye abangabala ko hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica umfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abazali ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthungisela kumbe bemnathisa imithi. Lokho kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhanya ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le-dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo, kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda kuyabe kuyiphosi. Nazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi ivula kuyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, wayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho ukuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabubanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ngaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. At 1 Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethandaba abachuchisi bathi uTrump waqamba
uqolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Awukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time bese bebakhiphe out. Ngoba manje bezangena ku-coalition, so next time bese bakhiphe out. Lamanye lama-ruling party aphume wonke ngoba kuze kathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisekise ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time bese bakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la asibusa ngenkani lapha elizweni. Elizweni ezilengilaba Zimbabwe asibelezana. Ngiyabonga ngumasenga labo bulawa ephumele emadokini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaBusani Sibanda. Ngaze ngayithanda sihlobo zami ugatsheni lona ngalana eGoli. Cha, iyangusisa inkulumo ekhulunywa ubaba. Ngihlala ngitshela abantu singumuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singathi ubaba ngihlala imiletha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu bethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula ngoba kubuhlungu ubona abafowethu ngala egoli behamba hambela phezulu kodwa ikhuhle ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunde ngakanani lokho umsebenzi ungawuthola nokuthi ufune i-peace job akula peace job ungayithola kodwa siyancisa kubafotbong nodadewethu abasebenza egoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokucana okutholayo amzela abazali ngoba esisu esingasikholoto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulawa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izintobo zami
Studio 77 abeluvu kanjani mthwazi omuhle ngikhuluma ngojimile lapha ngu-Jeff Chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngumumbu kuthiwa khona okokulutshwane sikutholileyo kuyabongwa hayi isibongele Studio 7 noma nje omunye umumbu akhona ubuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona okokulutshwane sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umagide weselala eziko hatshi siyabonga kakhulu
salibonani salibonani ku-Studio 7 ninjani nonke ngizade nqampunampu ngamafeature abantu bakithi especially bemandi I'm sure ababoni ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana laboJonathan Moyo athi ku-ANC ephathini esingathi manje amazenda abantu bakuthatha njani so laba abantu abavotela u-CCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfakile umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi ngikuphume umnangagwa kungena uchamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi bekhomente lapha ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo so ezithini isapoto zaphula komphakathi ithi okufanele sikhomente ngoba sifunifaka abantu bakithi phambili nothi ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo America ungabheka khona ngalo Republican nama-Anglican bayenza njalo I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi fanele bekhulekelwe amazi sibili bekudeza mithi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo 1+1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho leSouth Africa ukuthi lungalusitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoqe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.